nali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba etshonele ndaba igama lami nguChris Gande lamhlanje sixoxa lomgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni se-Matabeleland North umnumzana Prince Dube Botswana ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu olwe-delimitation
sile mbuzo emningi esilayo silokungazwisisi okuningi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma-social media khuluma ngokuthi eMatabeleland kuyakwehliswa ama-constituencies athize abe malutshwane okwedlula lokho akade eyikho khona now thina leyo point asivumelani layo because yi-point etsho ukuthi khona amanani abantu abhalise ukuvota eMatabeleland balutshwana okokuthi okusenza ukuthi ama-constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawo akade evele khona now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe nge-conclusion yona leyo yokuthi okwakuqala asilabufakazi bokuthi izekisibisibili amanani wona lawo abawatshoyo ukuthi khona yibo abantu abemandebeleni ababhalise ukuvota ukuthi aliqiniso kumba ngamanga isizathu esenza ukuthi sitsho njalo yikuthi okwakuqala izeki bisithi yona lapho ehamba ukuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelanga elingaka siyabe sisesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki because thina abethu abantu ama-point persons ethu ayabe ekhona ku-ground yiwo ayabe thatha abantu ebahambisa ukuyarejista ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izeki iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku-polling station eyodwa ngelanga lapho abarejista khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hhayi linali labantu abalutshwana sigcina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku-advansa i-agenda yezanu-p f yokuthi abantu beMatabeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa kuthiwa khona libalutshwana abakutshelayo labana abazithi bona baningi yibo abatshela bolina ukuthi lina libalutshwana lina thina sibaningi bona kuyibo ababalayo we cannot have that kind of a situation so ke kuqakathekile ukuthi khona izeki kunanzelele ukuthi asoze sivume kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma nge-delimitation nxa beyakwehlisa ama-constituencies kutho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana nxa silabameli abalutshwana kutho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana so mbona ngani mina kabame ngabasitshiye sinjalo njengalokhu akade siyikho khona kuthiwa eMatabeleland iyahlala lama-constituencies ayo enjalo kumbe engezelelo ngeni bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona baningi
kodwa ukhomishini yezeki ilawo amanani akhomba khonokho abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezeki
uDubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongaziverifya izeki iyazenzela ihlale phansi ithi ayithi esibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverifya ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu onga ma namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izeki amanombolo lawa abawalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ngakwenza khona lokho so izeki kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
uDubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem it will be solved politically and the only political solution that is available ukuthi abantu bezeki gabachiane lama constituency awe Matabelele bengawa disturb and then after that bese sizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time
obokugcina ungavalelisa abalaleli
bantu beMandebeleni bofuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza okuyisikhathi sokubana sincedisane ngiyabonga lisale
Hello-ke bekungumnumzana Prince Dube Botswana umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland North ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilanga